okukhona ukuthi khona hayi sibezizama ukulungisa ama-factors ethu lokulungisa ukuthi singahambisa i-program yethu njani. So siyakhuluma nakade silokhu silungisela ukuthi singahambisa izinto njani. So thina sibona ukuthi hhayi into zizaloka, zizalungisa izinto ezihluphayo.
Sike sezwa kuthiwa bakhona abanye abake babuya emzini kamongameli webandla bengani bayakhonona, kuliqiniso yini lo?
Ye, kulabantu abahamba khona le baba bengathabile lokuyenzeka kwezinto, bazama ukuthi bakhulume lo baba, kodwa umama waba tshela ukuthi hhayi ngasakhuluma ngalako, kodwa uthe nayo izinto ziyalungisa, akathezi ziyalungisa. Ukuba abantu bahambe baye demonstrator wonto ndasene, I see onto embi, democratic process ekhona. So akula nto ehluphayo. Okuhluphayo yukuthi khona abantu abangazwisiyo ukuthi izinto zihamba njani. Lapho kulindiwe kukona, kodwa ukuthi abantu bakhulume bathini, ikwesakulelwa phela ukuthi abantu bayenze khonokho. Kodwa into ekhona kuli demonstration umama utena wayengatshelanga ukuthi dayi kuzawuya abantu.
Udaba lokumanyana olu-coalition lolu lina lilubona njani?
Hayi, into enhle kakhulu, thina sibona njengani i-coalition i-right. Ngenxa yokuthi manxa sifuna ukuthi siphumelele, simele sibambane njengama-opposition parties.